izolo ngolwesihlanu umhla ka 15 September 2023 thina ezinye izizalwane zeZimbabwe sihambile emahofisini kahulumende weBrithani e 10 Downing Street eLondon sisiyamnikeza ugwalo lwethu lokukhonona ngokuhanjiswa okwayenzwa ukhetho lweZimbabwe oludlulileyo sibe simchasisela ngokuthi yini engahambanga kuhle kubalisela i-delimination yama-constituency, i-voters roll ibingamanga kuhle njalo ayinikwanga abantu ngesikhathi ama-ballot papers aprintwa okungekho emthethweni amanye ama-police stations avulwanga ngesikhathi wabotshwa abantu labanye abantu bengabantu ababefuna ukubona ukuthi ukhetho luhanjiswa njani njalo labanye abantu ababebotshwa lakathesi lokho bebotshwa ngendaba yesihambelana ngokhetho lolu.